Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Njani mtala zomu se ola mugela emoye ni ngolesi ni msaka 27 ni kunkwenkwezi 2021 nguntunga milinko mo enda veni zekseni la msanje isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela le mpahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa uza kuya eMozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki bakhona le kwele Mozambique. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lantathu 113 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kusukela nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1589. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebefike kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,819. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane isolo bazinkulungwane phose ezine 3978. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu 5072. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 643,532. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 293,509. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo kobulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Ababona ngokucitha umlilo abe-fire brigade bagijime bayafika kodwa bathole umonakalo uvele usudalekile ngoba umdadada wesakhiwo lesi ebesiqukethe izindlu lezi ubusuwele uphahla so kungamalanga bikuphela. Akukazakali ukuthi umlilo lo ubangelwe yini. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya uthi badabukile. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki abathwalise abantu magaza gadalala khonale kwele Mozambique. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ozaphatheka laye kulomhlangano uthi bazakhuluma ngengozi elakho ukudalwa izidlova lezi ezansi ye-Afrika kanye lokubulawa kwabantu ngabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo okuqhubekayo esigabeni seCabo Delgado konale kwele Mozambique. Abakhokheli besadaki lava bake bahlangana njalo kulelo lizwe kusikhatshana esedluleyo banquma ukuthi bazathumela amabutho ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe kodwa lokhu akukenzeki. kulabanye abathi lungaphuzelwa lolutaba impi le ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Utaba lwe Mozambique babu nkomo lwe daba lwehluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana le Zimbabwe amazwe afana le South Africa la e Mozambique ngokwayo ludaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu alufakele inhliziyo njalo bezinikele kiko konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba ukuhamba kwamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ale eMozambique ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrica ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabi lesikhathi esiningi abachithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto ningi esikhangelana nazo kathesi into ezifana lama pandemic nalama corona okudingakala ukuthi namanye ama challenges nje akhangelana nelizwe ongakuthi ukuhamba kusisikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane kungabi kakhulu ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingelamphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze economy ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe ezinye ezikhona elizweni kulokuthi kube kuhanjwa kusahlala ama meeting kuphela kungelamphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni so kuqakathekile ukuthi ezinye izinto ufanele bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andivane ukuthi bahambe bayihlala kubona lama big conferences iningo lezinye indlela ama diplomatic ways ngitebe ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifana lazo nalezi bazilungise.
Kulembiko ethi iMozambique ikhanya ingafuna ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babu nkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma Minister of Defense wakulela lelizwe ufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique iMozambique asolizwe elisijalele lodwa mhlambe elisesihlengeni phakathi kolwandle kodwa ke ufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under SADC trigger noma under SADC agreement ukuthi kulendlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kulendlela okufanele ukuthi kuphilisene ngayo nxa uhleli labanye abantu bengumakhelwane okungangukuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilisukumele phezulu udaba lolu kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulala mazwe njalo noma kugcine sesiba lama violences amaningi azaqhubekela phambili kube kugcine sesiba lama hatred ayenzakalayo within iregion kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla ukuthi kudeploy amasosha ngenkani lapha kwezokuthi lento le iyezwa iphele okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyasekucatshangelwa ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe balesazela esikhulu noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu ubugebenga nokulolu bhubhane lolwenzakalayo olwe-terrorism olwenzakalayo eMozambique bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kanti abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolu lokubulawa kwabantu eMozambique luphelele uthi nya.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Uzulu uthukuthele ngokubunja kwesithombe sikambuyane Handa eHarare kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola ngesikhathi kulobuyanga elizweni. Lanxa abanye besithi abalankinga lesithombe lesi ngoba nanku kwakhiwa lesikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bathi udubo olukhona ikuthi kathesi kulo bhubhane lwe-COVID-19 njalo abantu baphakathi kobunzima bokuswela imali ngoba imisebenzi ingatholakali. Uhulumende uthi uzabumba njalo isithombe senduna uMtshana Khumalo kusikhatshana esilandelayo. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa ubumbe isithombe sikambuyane anda esenzela ukuthethela kuso ecela ukuthi umnotho welizwe uvuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcithi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya lapha uhulumende uhulumende wethu usejahe ukulungisisa izinto zesithombe lesi esikambuyami nehanda 40 years. Ye, kanti kungathi babengenzi ngakho. Okokuqala siyazi ukuthi uMnangagwa uzakuthi hayi le yi-Second Republic bayenza izinto ngezinto ezitshiyeneyo. Hatshi thina sithi khona lokhu yi-politicking. UMnangagwa uthina wanqoba ukhetho ngo-2018 enqotshiswa ukuthi abantu abaningi bamvotile ngoba bayithi bekwazi ukuthi umgabe sihambile. Okwakhathesi uZulu weZimbabwe usebonile ukuthi uhulumende lo we-Second Republic vele kafike kedluli i-First Republic. Singathi khona ungaba e-Western i-First Republic. So lokho kokugijigijima sebephikeka sebesenza ukombuyamnyanda lokho kuyatshengisela ukuthi vele iZANU-PF labo uMnangagwa i-cult movement ngabantu abenza okumadlozi okungencedi lutho okumadlozi okungaimpumeleli. Akula tourism, i-tourism yesiteji, bakithi umuntu engasuka eLondon esithi yena uze eZimbabwe ukuze uzohlala eSheraton ebhadalela ukuthi azobona isteju doli kambuyane yanda. Lokhu angibona ukuthi kuzanceda lutho. Yikudlalisa imali, yikudlalisa ikhadi, isikhathi ngama-diversionary tactics ukuthi uhulumende keZANU-PF wehluleka, ulokhu esehluleka, uzabe lokhu esehluleka. Lokho kuba sixoxana lezi thombi akuncedi lutho.
Ake sikhangele ezomnotho welizwe. Siyabona ukubana izulu line kahle okokuthi singabona na umnotho welizwe usiba nganeno lumnyaka.
Le liqiniso ukuthi lo nyaka kube le nala abantu abavunayo baningi jikelele. Ye, okwenzakalayo ukuthi kuthi ukuthi i-food security iba ngcono ngenxa yokuthi uZulu kasuze athembe ukuthi athengelwe ukudla ngihulumende. Kodwa ofanele wenzakale khathesi esingathi ngesikhiwa agricultural value chain ama industry lana asebenza isebenzisa izinto ezilinywayo fanele aqiniswe ngokuthi imali ebhadalayo e-capital expenditure interest ebhadalayo nxa bethenga imitshina yabo kumbe nxa be-order ama raw materials abo kakube lama charges ama rates aphansi ukwenzisa sibanikeze ithuba lokuthi nxa kule nala labo ama industry abo aphakame i-industrialization neqondane le agribusiness iphakame. Okwesibili ukuthi nxa kule nala abalimayo abaningi abahambisa umumbu kuyathengisa kabavunyelwe ukuthengisa umumbu wabo izithelo zabo emsikeni ovulekileyo i-open market. Ye, i-GMB khona kodwa i-GMB yimonopoli eZANU-PF kabakwanisi ukuthi babe benika abalimi imali ehambelana lalokho abakufakileyo enhlabathini. So ukuthi ukwenzela ukuthi sibe lezithelo eziqinileyo agricultural season enhlele ngakube le open market i-agricultural market yakho na gaibe gayivuleke emsikeni ukuze abalimi bathengise umumbo wabo ngemali ekhangelelwa ngumsika ovulekileyo. I-GMB ngabala budget yokuthi bakwanise ukubhadala abalimi nxa abalimi bengasabhadalwanga ngesikhathi ama-inputs abo alonyaka azahlupha ukuzuza.
UMnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Livi kwalikhuphuka inani labasakhulayo eMathebeleland South abangena kumsebenzi wokutshekesha bedinga igolide ukuze baziphilise ngoba imisebenzi ingatholakali. Lanxa abanye bengabantu abafundileyo abalezithupha, abanye babikwa bengaqedanga izifundo zabo kumbe bengaphumelelanga. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela uthi okudanisayo ikuthi abanye abafana sebethatha izidakamizwa kanti lamantombazana awasaziphathanga kuhle. Undlela utshele uStandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi ukukhuphuka kwempatalo yama school fees kulakho ukwengezelela loluhlupho njengoba inengi labazali lingelamali.
Zeminye imbiko isithi abanye sebesendabe bencane ngenxa ye COVID-19 lokuvalwa kwezikolo kuqala. Khathe sikuyini elikubonayo sokulomahluko yini?
Isimo sibi kakhulu dadewethu. Abantu abangamantombazana iningi labo sebephumile ezikolweni lapho abanye sebezithwili abanye vele sebejimisa amajaha ngenxa yokuba labazali abavele abanelisi ukuba babhadale ezikolo nokwadingela zonke imfanelo zabo ezifunakayo ngenxa yomumo wonke lwesintu esiwukhangeleyo we-COVID. Abafana iningi labo bangikhuluma kanje ngogodlwayo abafana abaningi abasebenzanise bekhulile uform 2 kusiya kuform 2 form 3 kusiya kuform 4 kusiya phambili abanye sebevele sebengabafana abathela bedipi igolide esithi kuthiwa kusemkudini sebengumakorokoza bazama ukuthi badinga indlela zokuziphilisa. Njengoba kusasa yabantwana isisesigabeni esinzima kakhulu lama-drugs kumbe ngathi izidakamizwa ezinjengabombanje lapho kunye okufana nalokho utshwala lobo osobukhona kulezi nsuku obu-CPA yindlela abafana sebethola beziphilisa ngayo bevele bezama ukuthi bachithe isikhathi ngayo.
Imbadalo yama-school fees kungaba lomthelela onjani nxa ingasayehliswanga?
Umthelela mkhulu kakhulu dadewethu ngoba umuntu wokuqala uqala acabange ngokudla into enjengesikolo lemfundo yabantwana sokusiza nxa umuntu eseqale wacabanga ngokudla. Okwakhathesi abazali bavele bayehluleka or theyare struggling ukuthi benza abantwana bathole ukudla. So uhulumende bekhoza kukhangela ukuba abazali basesimeni esibi okunganayo ngobuyakhangela olalowo ngobe kuvele kuyi-lockdown iningi lethu abazali baphila ngokuthi bazithengithengisele babambabambe lapha lalaphana. So ngesikhathi se-lockdown lesebesikhona abazali bengakwanisi ukuthi benze amabhizinisi. Lamanye vele amabhizinisi amanadi bewenza avele ngesikhathi esi atho bawalokhu abalahle.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MDC Alliance yeMathebeleland South. Uhulumende yena uthi ulohlelo lwakhe lwe-BIM oluncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala imali yesikolo kodwa abazali bathi balutshwana kakhulu abantwana abakhethwayo ukuthi bathole lolu sizo. Selikubonile na obusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi impilo zabantu abalikhulu abadinga ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane esibhedlela sempilo koBulawayo sezisengozini ngoba imitshina yokubelapha isiphinde yafa. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe ilahlekelwa yimali enengi ngomnyaka ngenxa yabotyeketya abemba yonke indawo bagcine bebangela ukubhewuka kwezitimela. Sokuyisikhathi. isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kwestudio 7 basakazi nabalaleli kwestudio 7 okhulumayo ngokamaphosa omntwana eCrossroads ePlumpton. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill leConstitution ukuthi izano labangane bayo umnyonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli. Kambe umbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo Monzora babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli. Ngoba manje sekwayibo ama-benefiters sebe-benefiter sebezikhetheli ukuthi lukumalabo, lukumalabo lo indawo yakubo neCrossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi kwastudio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esisenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje. Ngokuhlala kodwa kwamanje seGoli, basakazi bami ungathatha isikhathi. Into ezizizo ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo ukuthi abathi badingakala ukuthi kungikhona bebe ama-green bomber. Why sokukhulunywa ngokuthi kumele kube nama-green bomber ngoba sokufuneka lama-soldiers awo eMozambique? Ansokuyindlela ukuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi enithanda ukuthi ngikusondeze yilokho kukamnangagwa lokhu ukuthi sethatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni ngoba senzela utemu winisa ngo-2023 ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye court kube uMalaba ozamwinisa ngoba uyakwazi ukuthi abanye basozele kukwanise khona lokho. Kubonakala ubutsotsi babo. Kambe lizwe linjani lina leli lihlala lingani lesincuncuncu nje? Ngapha ilizwe liyafa, ngapha kathi sebavala amabhasi ukuthi angahambi esitaradeni, izimoto ezincane namabhasi la ayiwalayitha abantu namatefu ukuthi ungahambi esitaradeni. Uhambo kwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini leyenzeka leZimbabwe?
Njani balaleni beStudio 7 labafakazi bakaStudio 7, hayi siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyabonga kakhulu sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi, hayi mthwakazi asibambaneni bantu bakithi, sibe ndawonye, sibe ndawonye mthwakazi enhle. Sivoteleni umqondisi Mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhithe, ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Ngoba nginje thina ngapha emathebeleni besingabalandeli bakathokozani MDCT esihamba layo umama, sahamba saya kuCongress, sesifikile kuCongress wavota abantu bakamnyonzora kuphela. And bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeleni ngapha sasela amagama kwathiwa amagama ethu awakho. And kwakule amaqembu kamnyonzora ayephiwa imali ama-20 USD besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebeleni ayisibo bantu. Sasihawula sithethiswa la ngobundebele bethu siseharale khona ngale kuCongress. Sithethiswa sishawudwa zihlobo zami. And wanxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawunga so muntu ngoba lapho kwakukhuluma isishona sodwa kwakungakhangelalanga lokuthi kulabantu besindebele, hayi futhi ukuthi wonke umuntu wangowesishoneni. Evali ipolisa lakhona umile eminyango wayelikulishona. Nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo, isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngitsho lakhona lapho uCongress wangikhona abanaba ababesaka bekhuluma kwakukhulunywa isishona, kwakungakhulunywa izini indimi ezimbili. Mina mfundi thina emathebeleni sisebenzi izihlobo sifundile bafunda okuningi babona ukuthi wo kade kuthokozani ubehamba phambili wachaya ikhucha misa wachaya ikhuka kade umyonzora kathi manje thina vela bakomthwakazi singathi ukuthi silani asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela izihlobo zami asibo bantu lo thole litshela mangubhebhe abantu bamathibende yolabo litshela manga wodwa thina sasifuna ukuthi ungcono sizimele njengemthwakazi lathi
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi sisengeza usizo lokudla kwele Yemen ukuze iphathise izigidi lezigidi zabantu bakulelo lizwe ababhekane lendlala emangalisayo. Idolobho leKisumu kwele Kenya livikwa selisedlula isigodlo salelo lizwe iNairobi kunani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Kulo isilisa wabehlome ngombhobho ovuke ubhova edolobheni leCalifornia wadubula wabulala abantu abayisishiyangalombili izolo. Amapolisa athi igama lomsolwa ngomnumzana Sam Cassidy oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithupha 57. Athi umsolwa ubesebenzela inkampani kaloliwe njalo elaye uzidubulile wafa. Udaba lokubulawa kwabantu abanengi mahlayana ngabantu abahlomileyo ludaba oluhluphayo eMelika njalo abantu babulawa njalo nje. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyadanisa sibili kakhulu kakhulu into le e-mass shooting le into embi kakhulu ikakhulu kuleli lizwe. Khona lokho ukuthi kubonakala ukuthi kule mbhobho emningi kakhulu ezezandleni zabantu. Yikho kwenza ngathi kuwa yikho khona lokhu ukuthi abantu badutshulwa ngoba umuntu angacatshulwa into eyodwa kumbe into yakhe emkhathazayo. Usekufake ekhanda lakhe ukuthi mina ngizabulala abantu, ngizabulala umuntu njengalokho. Akulungiselele ahlanganise indlavu zakhona, ahlanganise impopho yakhona, enze sibili acinenze khonokho njengalokhu okwenzakele. Angithi sokuyasala-ke sokungathi kuyadingwa ukuthi kathi kuyini okwenza abantu benze khona lokho. Futhi ungananzelela kungasikuthi sikhuluma okobandlululo, abenza kanjalo ilaba abamhlophe abayobulala abantu khona lokho okuthiwa yi-mass killing.
Lu ngaphathwa njani lolu daba?
Ukuphathwa kwalo sibili kukhanya ukuthi kuzima ukuthi luphathwe njani ngoba iminyaka le emluthwane le kubuza lo upresident odluleyo ukusetshenziswa kwempuku kuphakeme kakhulu ekutheni laba balayo impupho ikakhulu yibonaba abangathi ngabantu abangazivisisiyo abangalaleli kakhulu uhulumende njengakhona lo esingathi thina i-opposition okwakhathesi yibo abalempopho emningi njalo yibo abafuna ukuthi basebenzise impopho yibo abavikelayo ukuthi impopho kumele iphathwe iphathwe ngezandla ngezikhathi zonke. So-ke ke ukuthi uhulumende ahlanganise alungise njani khonapho kulobuzima.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa ulubhekise kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli beSADC bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki asebehlasele kulelo lizwe. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.